ibandla lemthokazi Republican Party liberali mhlaka 29 February eChabalala Hall. I-organize yibulawayo province isebenzisana ne-National Organizing Secretary ubaba uPatson Qaba. Imposti yangkhona ukuthi it's part of the restructuring of ama-district ethunjwe nenhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Njengoba nalesazi ukuthi ngo-2023 kuyakuba ama-elections and currently ibandla lemthwakazi Republic Party lifisa ukuthi lenze ama-structures kuma-branch nakuma-district nakuma-provinces wonke in preparation for u-2023. Kukhangelwe ukuthi kusetshenzwe koBulawayo kuphinde kusetshenzwe emat north lemat south kusetshenzwe lasemidland ukuze kuqinise ama-structures.
Sesikhangela lona ibandla lakho lemthwakazi Republic Party liqine okunganani okwakhathesi, lokho liqhuba yini inhlelo zokukhankasela abantu bemathebelele nlemidwens njengakuqala?
Kakhulu ngomnyaka ka-2018 asizange siyenze enough ngoba isikhathi sokukhampena sasithi lutshwane. So njengakhathesi u-2023 ethethe kajana sikhangelele ukuthi si-improve in terms of i-voter numbers ethe sizazithola ngemva kokhetho lama-amendments lawa matsha akhona we-constitution. Kutho ukuthi ngisabatha ngokunye kwezinto esizobe sikhuluma ngazo sibonise abantu ukuthi uhulumende lo akakhulumi iqiniso ezintweni azenzayo, ngoba nanku phela usefuna ukutshintsha i-constitution engakayisebenzisi. Vele lokho yangenayo ngo-2013 kuzofika namhlanje yaka-implementwa imfumo, kodwa nango uhulumende sefuna futhi ukutshintsha. I-devolution of power yiyo abantu bakithi abayilwela kabani. Uhulumende uyala ukuthi ayi-implementi instead ifuna ukuyitshintsha ingakasebenzi, okuyikho kwenza thina sithi njengomthwakazi okungcono ukuthi simele sodwa yabantu bakomthwakazi.
Kodwa lingathi umphakathi ulamukela njani njalo libona ingani kathesi inani labantu abalivotelayo lizakhuphuka?
Ye, kathesi ngenxa yokuthi izigwenxa ezikhona phakathi kwe-ZANU-PF le-MDC zenza ibandla lethu libe sesimeni esingcono nxa kuqathaniswa nalapho esivela khona. Sikhangelele ukuthi kuzaba lo mahluko omkhulu kakhulu sisiya kuphethulo ka-2023 ngoba abantu sebeqalisile ukunanzelela umahluko lokuthi ibandla leli yilo elimele izifiso zabo ukwedlula ezinye zonke lezi nhlanganiso ezikhona, especially lezi ezivela ngase-Hara.
Libona ingani yikho okuhlupha abantu bemathebeleleni le-Midlands kuyini?
Ungananzelele okuyikho isikompela sendaba yokuthi nxa sikhangele ngendaba zemsebenzi umende yathatha abantu abavela kwezinye indawo bezothatha imisebenzi ngapha koBulawayo bezothatha imisebenzi emathebeleleni at the expense of abantu bayakhonapha kuzona lezi zindawo. Njalo futhi endabeni zokudla njengoba sonke sizazi ukuthi kuyalanjwa lapha elizweni, uhulumende unika abantu bezanuphiyefu kuphela. Sinamathimba lapha, sinamamayini, izinto ezinye eziqakathekileyo ezifana lazo nalezo okufanele ukuthi abantu bakithi ngabe babenefitha kizo. Kodwa uhulumende uyahamba futhi ayoletha abanye abantu abavela emashonaleni bebuye ngapha kube yibo asebebenefitha out of ama-natural resources esilawo wonalowo mhlubulo. Yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bazithole bedubeka. Njalo inotho yabo ikhitshwa lapha isiya khona le mashonaleni, akulalutho abaluzuzayo bona oluba empowayo. Izikolo kaziyakhiwa, amakliniki awayakhiwa, kodwa imali eningi isuka lapha isiya khona le.